Ama-force lawa kade evalwe okwesikhathi esingakhona amalanga ayi-100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwama-force lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha e-Folos bakwanise ukuthi bangene bayebona ama-Folos ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi ema-Folosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwa ukuthi babe behamba bevelela kwamanye amadolobho bengena e-Folos, abantu abazabe bengena lapha emafolosini kwakathesi yilaba abantu abahlala lapha e-Folos. Amadolobho angabe sevuliwe, abantu bavela koBulawayo, eHarare, lezinye iindawo ezithize laba besebiza kwanisa ukuthi babuye nabo bazobona amanzi ukuthi imaningi kanganani, bazibona le ndawo yabo ebukekayo indaba ye-Folos. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa kusinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho silethemba ukuthi ama-companies angelamali lawa bazanikwa amaloni, lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse amakhampani abo nxa amaboda amazwe atshiyeneyo sevulekile. Khokathesi kodwa ama-hotels lama-activity companies avaliwe, bamelele ukuthi kube lomunye umthetho obanika imvumo yokuthi bavule ama-hotels wona lawo. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezisebenzi zonke ezilama-skills ayatshiyeneyo zihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama-skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi. Also abantu abayenza okwe-security ku-tourism industry abaritrentshwanga. So kungabe sekuvuliwe i-Folos izabe vele ikhonapho ilamandla amakhulu okuthi ivule isebenze kanye kanye lamanye amazwe.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho e-Victoria Falls lezinsuku? Ungathi kulomehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Ama-Folos, which are one of the 7 natural wonders of the world, kade evalwe okwamalanga angakwana 100 umongameli aze ebuye lapho ukuthi azowavula. Avuliwe sibili, kodwa-ke kokathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha e-Folos. Labo abangahlali lapha e-Folos abasoze bakwanisa ukuthi babe bebuya kathesi bezobuka ngenxa yokuthi awukavunyelwe ukuthi abantu babe behamba bevelela kwamanye amadolobha bengena kwamanye amadolobha ngaphandle kwalabo abayenza ama-essential services. So yiso isikhathi sokuthi abantu be-Folos laba bazibonele isimanga esayenzwa nguNkulunkulu lesi esama-Folos. Amanzi lo nyaka maningi kakhulu phakathi khona ngale i-rainforest akuzake kubonakale into enjalo okweminyaka le edlulileyo. So ya ukuvulwa kwama-Folos lo kuyancedisa kakhulu ukuthi abantu bakwanise ukuthi laba bayabona kungela abanye abantu abaninginingi abaye bekhona phakathi kwema-Folosini. Phezu kwakhonokho sikhangelele ukuthi upresident azevule ama-Folos ukhulumile njalo ukuthi kule mali ebekwe eceleni eyokuthi izanikwa ama-companies afuna ama-loan ukwenza ukuthi bavuselele ama-companies avalweyo lama-companies angela mali. Kwathesi ama-companies amaningi vele ala mali akhangelele ukuthi nxa sekuvulwa khonapha i-government layo ibancedise ama-loan ajiyeneyo.